Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uEvans Zininga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-29 kwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Bakhona abantu abathole amavoti abo eWoodville, bona bengabantu beSoshanguve. Omunye wathola ibizo lakhe eMazowe, yena ngumuntu wakobulawayo.
Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti khona umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukwethula ilanga lokuvota lamuhla.
Wakayina omama unzenza labo minister mona bonke bacina limitations for one constituency, so ayikhangeli ukubana nguzibani kumbe ungapi.
Ukungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota i-delimitation kungaba sekuphuma egcekeni na ngoba uluhlu lwabavoti lumanikiniki.
Ngise Cosmos City labo bantu bebehamba bengena emafemini behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha abantu babadlela imisebenzi.
Abenhlanganiso eziqhuquzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa sebeqalisile ukubhoda ngamafikitali bekhuthaza abavela kwamanye amazwe abangela maphepha okuhlala okusemthethweni ukuthi baphume baphelele umhlaka 1 enhlangula engakafiki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti. Abantu laba bagoqela amalunga edale lephalamende labake bancintisa abafana lomsekeli kamongameli webandla le-CCC umnumzana Welshman Ncube lonkosikazi Nicola Watson. Ikhomishini yezokhetho ye-ZEC ivule ugwalo loluhlu lwabavoti ngomgqibelo kusiyafika ngolwesithathu ukuze uZulu ahlole loluluhlu ukwenzela ukuthi nxa kulamaphutha alungisiswe. Iningi lithole amabizo engekho kumbe esuswe lapho abahlala khona asiwa kwezinye izabelo zelizwe. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Abantu abaningi bathole amabizo engekho, ukanti ke okulihlekani nje kwabantu kuthole kutholakele amabizo ekhona. Kusithi ukuthi abantu abaningi abasozi benelise ukuvota, njalo bengazi bekwanisa ukuthi bevote labo bantu kuyabe kudula ngoba kuyabe sithi ukuthi kumele behambe umango. Bakhona abantu abathole amavote abo eWoodville, bona bengabantu beSoshanguve. Omunye wathola ibizo lakhe eMazowe, yena ngumuntu wakobulawayo. Omunye wathola ibizo lakhe eMati South, yena ngumuntu wakobulawayo. Kusithi ukuthi umuntu lo nxa engavota kuthi ukuthi ngelanga levote sokumele agade amabhasi esiya khona le eMazowe eMashwest, kumbe siya le khona le Duzandle Plumtree eMati South esiya vota. IZEC isilahla abantu abaningi, lokho sibona kuyindlela eyokuriga irigela uMnangagwa lokuthi khona kube lengxabano indaba zokhetho. uMnangagwa azathi yena ukuthi hayi sesibhana ama elections for 7 years. Lokho esukwenziwa yiZANU PF ubona kuyikuqila ngoba kwakungemelanga abantu bekhitshe ezindaweni zabo lapho abahlala khona. I-polling station imele ibe labantu abayi 1000, kodwa nanzelela ukuthi i-voters roll ekhitshwe yiZEC namhlanje ilabantu abalutshwane kulama voters roll atholakale elabantu ku-polling station abayi 400, enye ilama 600 abantu abakwananga. Kusithi kwenziwa lokho ngabongo ngoba kumele kube lendlela yokuhlela ama polling station ebulenjini. I polling station imele ihlelwe ibe le 1000 i software esithunywe web software SQN ukuthi i software yezek imele ivumele abantu abayi 1000 kuphela ikwenza ukuthi izek i polling station ingabi labantu abangaphansi kwenani le 1000. Lokho sokwenza izek iyona inhlanganiso ethatha imali yama taxpayer eZimbabwe sikubona kuyikwephula amalungelo oluntu kusithi ukuthi abantu abasozi bethole ukhetho olukhululekileyo. Lokhu ikuhlukuluza abantu beZimbabwe. Sibona ukuthi umnanga kufuna utaqila abantu kube yinto vele ebangwayo kanti ke thina sidinga ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olungeladli, ukhetho oluphucukileyo, ukhetho olungelasimenemene.
Manje izikhalazo zenu selizihambise phambili yini ukuthi izek izilungisise?
Sizahlala phansi njengebandla sibone ukuthi indaba le siyiphatha njani, ngoba indaba le ihlitshengisa ukuthi umnangagwa ufuna ukuthi aphazamise ukhetho njengoba engafuna ukhetho. Siyazi thina ukuthi ubethutha abantu emaphandleni ebaletha edolobheni. Sesilokucabangela ukuthi abantu abakhona ku-voters roll ibona labo abantu bemaphandleni, bona abavele behlale emadolobheni lokucabangela ukuthi bengabe belahliwe. So lokho kudinga ukuthi wonke umuntu owe-Citizens Coalition for Change abe khona kusasa lapho esiyahlangana khona. Sidinga amaqhinga okuthi sizaqhuba njani ngayo le indaba.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirohodza, isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Imizamo yokukhuluma le-ZEC kumbe abezanu PF yehlule, kodwa omunye wabakhokheli be-ZEC umnumzana uTloyile Silayigwana wethule umbiko ngolwesihlanu esithi ezinye indawo zokuhlola amabizo zizaphuza ukuvulwa, okuzabangela ukuthi lolu hlelo lwengezelelwe ngelanga elilodwa kulezo ndawo ezizaphuza ukuvulwa. Lokhe sokudaba olufanayo, abanye bathi ukungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota i-delimitation kungaba sekuphuma egcekeni ngoba uluhlu lwabavoti oluvuliweyo lumanikiniki. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora wahambisa udaba lohlelo lwe-delimitation emthethwandaba esithi kumele lolu hlelo luqutshwe kakutsha, ukhetho lumiswe okwakathesi. Sixoxele siphathamandla lasebandla lezanu PF umnumzana Kudakwashe Munsaka ozancintisa eBinga North efuna ukuba lilunga ledale lephalamende. Saqala ngumbuza ukuthi umkhankaso webandla lezanu PF uhamba njani khona le eBinga.
I-delimitation ikhangela ama-boundaries ngemva kokubona ama-numbers ababe bewafuna per every ward. So babe sebekhangela ukuthi bequme ngaphi kwenzela ukuthi i-ward ikwane lawo ma-number. Abanye bayasala, abanye bahamba kwamanye ama-ward. Ngakho-ke akula oyalelweyo ukuthi engene ebe yi-candidate yayiphi party nge-delimitation. Okuchiyeneyo kubana lapha wena kade ukhangelela ukuthi kuza ncintisa ukhona usutshintshiwe usuza kwanisa ukuthi ukonteste ukwenye iwadi engasiyo leyo kade uyikhangelele, ngoba i-delimitation ithe iquma yakuquma yakufaka kwelinye icele okade ungalikhangeleli. So lokho asiyo into engakhalisa abantu, ngoba wonke umuntu engakhala kutho ukuthi akula delimitation eyayenzwa. Nxa ungananzelela kulama-minister lawo futhi afethwa i-delimitation yangeniswa same constituency emabili amaminisi ngakhelo babo Simangaliso Ndlovu abasakontestanga ngoba bafambaniswa labo baba uphuthi ngakhanyela omama uNzenza labo minister Mona bonke bacina i-delimitation sebefake one constituents babhuqana khonale omunye wawina. So ayikhangeli ukubana nguzibani kumbe ungapi.
Kodwa lona uhlelo lwe-delimitation lilubona njani njengoba sisizwa kuthiwa uhlelo lolu aluhambanga ngemfanelo okwabangela ukuba abanye okomishini thina bengavumelani lalo.
Thina angifuni ukulikambela amanga baba Gandhi. Thina uhlelo le limitation ngabebhinga lusihambelanga ngendlela efaneleyo. Ngizwabanye bayangithaba ukuthi liwahambele kuhle kodwa thina alusihambelanga ngendaba efaneleyo. Ibhinga baba inkulu kakhulu ukhangele njalo ama population yethu ungakhangela kumbe usuka lapho uqala khona eyami constituency Bhinga North ifika lapho ephethela khona yi 284 kilometers ongaba ngumango osuka eHarare usiya eGweru lokho uku one constituency inkulu kakhulu umangalisayo ukuthi sisigele ukuthi kumbe ingaqunywa ibhinga South layo iphose ifike kuma figures nalawo incane nje kancane kule Bhinga North kodwa la inkulu so sibe sikhangelela ukuthi hayi sizaqunywa kodwa asikhangelela ukuthi siqunywe ngemva kokukhangela umango sikhangela abantu abaregistrele ukuvota ibhinga ibisiba labantu abadlula 90,000 abakwanisa ukuthi abaregistrele ukuvota ngomthetho wezeki ukuthi siqunywa 22,000 or just above 22,000 kumbe 23,000 yikho ukuthi abantu beyenelisa ukuba yi-constituency so thina njengebhinga lingakukhayelisisa sibe silama-constituency akwana amathathu egcekeni kodwa kwadecide ukuthi kuthathwe abanye abantu bethu amanye ama-wards ethu engezelela elupane ngale ubana ilupane ingafi okuyinto edanise sibili abantu bebhinga ukubana indaba singatholanga lathi ama-constituency amathathu ngeleyo delimitation icine isibona amanye ama-wards ethu esebanjaniswa sesiba makhulu okumangalisayo ama-wards ngoba thina iwadi yethu inkulu ukudlula amanye ama-constituency iwadi A1 so yinto sibili esihluphayo lokho sisikhangelela ukubana lathi njengabantu bebhinga bo sithole ama-constituency amathathu wenzela lathi nxa sithola ama-resources ngoba ba-allocator kwesinye isikhathi based on ama-constituents ungakhangela even i-CDF banika ama-MPs thina sebelokho silama-constituents amabili thina sikhangelele intuthuko esigabeni sethu esebhinga.
Hello ke ngumnumzana kudakashe Munsaka isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo ezancintisa eBhinga North efuna ukumela lesi sigaba edalele eParliamente.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Abenhlanganiso eziququzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa seziqalise ukubhoda ngamafekithali bekhuthaza abavela kwamanye amazwe ukuthi baphume baphelele umhlaka 1 Nhlangula engakafiki. Abantu laba bahamba bengamaxuku behlabela ingoma ezigcothoza abokuza. NgoLwesine bebese Cosmo City. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Muzobanzi Zikhali.
Ngise Cosmo City laba bantu bebekhamba bengena emafemini behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha abantu babadlela imisebenzi kungakho nje begcwele lapha e-car center emafemini behamba bengenela abantu. Mina ngise Cosmo City ngisebenzela emafemini e-car center.
Manje bebelodlakela yini abantu laba njalo njengezizalwane zeZimbabwe akulichiyanga lilo kwesaba ikakhulu likhangelele lakusasa?
Sisele silokwesaba kakhulu, sisele silokwesaba kakhulu ngoba into eyenzakalayo laba bantu basingenela emafemini okuwukuthi emafemini lapha kulapha esisebenza khona. So kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba asikwazi ukuthi ekugcineni kuzagcina kuyiphi umumo kumbe kuzagcina kusenzakalani ngoba laba bantu basola abantu bangaphandle ngoba abalawo amaphepha njalo babathathela imisebenzi lapha eSouth Africa. So yikho kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba le into isiyibona ukuthi ekugcineni izagcina isinikeza iproblem yokuthi sigcine sesithola ukulimala.
Manje njengezizalwane zeZimbabwe nxa likhangele khona lokho okwenzakalayo lilesifiso yini sokuphenduka ekhaya kumbe lizabhekana labo lobo bunzima?
Kunobunzima kakhulu ukubuyela emakhaya ngoba isimo esibhekane naso emakhaya sibi akuna msebenzi emakhaya eZimbabwe njalo sikubona kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba mawusekhaya abantwana bazabe befuna ukudla bazabe bedinga ukuthi nabo bebe nempahla zokugqoka kepha ekhaya ngale akukho konke esingakwenza masingabe sibuyela emakhaya ekwenzakalayo ukuthi sizogcina sesithwele nzima futhi kungekho esikwenzayo so isifiso sokubuyela emakhaya hayi asilaso sifisa ukuthi angabe siyahlala nje lapha kahle sincengisa imuli zethu ngempilo ngoba masinga emakhaya kunzima ukuthi siphile emakhaya
lo ke ngumnumzana muzobanze izikhali isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inhlanganiso yakwele Melika ethiwa Fitch Solutions yenze ucwaningo oluveze ukuba ibandla leZANU PF lizanqoba kukhetho oluzayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvakatshela kwele Malawi ngolwesithathu okwamalanga amathathu kuhambo olujonge ukuthuthukisa ubudlelwano bamazwe womabili. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani nabalandeli nabalaleli bonke. Siyamina nyaphila likwisha mnalazi dumane ngizwa ubuhlungu ngezekhe engahloniphi isizwe sikamthwakazi noma isizwe saseZimbabwe uzulu wonke jikelele kambe uma izothatha ama-distance ukuthi abantu bevotela katshana ibeyikhiphilanga njalo lokuthi bona bebe bezojheka lokuzela amagama abo iqedinga so abantu begibele ngemali izalukazi gibele zigade ngemali zisuka lapho ezigada ezisuka khona abaye bahamba ngamanyawo khomba ukungahloniphi abantu lokwanto maswabi kakhulu ngayo le ndoda yezekhi le so khomba ukuthi into ezenzayo ayinanhlonipho ngaba ngozulu
yebo yebo Studio 7 yanyalibengelela lonke bantu ngemuzi yeyi ezama ndoda zivoyo lawo kutayini yini yini thina sihiza Hey, akule butotu hoda akeli sitereleni u ichamisa kabo pama burugu ezano very bhokile ithengisa abantu ama youth ka ngama $5 labadala manje haye ama youth la hala ngondo la lapha nje njenge ward 8 yona ngokwa izithene ibhizi bephiwa abadala labancane ama $5 kodwa wasezela nalo umntwana kuthiwa inkazana ukuthi unolwazi lo umntwana omncane nje kodwa wawemsebenzela naye uye wakhe izindlu zakhe bona batholeni umama kodivukeni atiti Pia $5 leso kuzonke. Ah baba chamisa bo phama brugo izale ibhokile nge lokuzeni yayele. Bona lawa mama awathatha isinyuzi laba. Hayi wale butsotsi.
Basakaza abalaleli ifuka njani linjani mthokazi wonke. Hayi siyabonga inyuzi masenga lo khuluma ngilapha ngisegoli. Hayi siyabonga inyuzi sibonga nje lembono yabantu. Baqinisile lawa bathi ufanele i audio ibe mfitshane umuntu singare kodokude kakhulu 30 to 45 seconds kuyabe sekuzwakile ezilokezi umuntu uhlala phezu kodala ngicabanga ukuthi kubalulekile konkeyanti sikulandele ukuze singene sibe baningi njalo kulo bhuti lo omunye ohlezi esenza uhlelo lokuvikelela uhlelo lwakhe lukhona ngale sasingena lathi laphana ngingazi ahamba echeka ngibesisekhona ngesinge-Friday ngomgqibelo ngabo-2 emini lohlelo lwe-diaspora ukuvingelelana khaphana ngingene laphana download i-app yakhona i-radio garden lapha ngangene kule app kuthiwa radio garden download i-app yakhona Radio Zimbabwe ilakile page lakhona ku-Facebook laphana thatha inamba zakhona zama ubatshela ngalo ukuthi bemlalele abeyenza kumhlangano wakhe lapha mbona ngani lapha uright ayeke ngapho ulokhu esenzela into ezenzo zobuntwana lapha lapha sikhangelele umuntu oza commenta ngokukhulunywa maqondana lokukhulunywa enyuzini ilaba khutaza abantu ukuthi uhambe ukevota silungisilizwe abro ke senzele ubuntwana lapho into zozuzu esenzele into zokudlala emdala angazi ukuthi wagcina ukugrade banovulo lomjida lo azi kahloniphi kahle kahle kade ngihlela ngizwe le nto yakhe le umdala ke balayibala inkomo siyane ngile sikuba sangibe kwale esifakele esenzelile ukuzeni esifakele ukuchisa nje lezingela ngqondo
salibonani balaleli nabasakazi baka studio 7 eish mina nginokudana kakhulu ngendaba yeza izano nje kodwa kukhona yayacabangela khona abantu bezimbabwe nje impela abantwana nje bezimbabwe yabacabangela okuyiwani ubona lapha lamaplazi ayi 21 manje bona kathesi bathenga amahelicopter ama-helicopters isimo sasekhaya sinjeyana ngawani uyemuzi u-Anglon Spanda esekutshela ukuthi sajayele ukusola yini ofuze siyincome or siyibuke ngama-helicopter bona bezazigibela sizafa sayigibela thina sizihlalele enkaya lapha emkusweni asilala masimo bona bale 21 abantu ababo bahamba phezulu emoyeni thina sihamba emagodini nalawa angalungiswanga emgwaqo esibhedlela kulamito ungubaba mpelo lengqondo ungathenga ama-helicopter sitsho nje ukuthi ungubaba ekhaya ungayithenga mpela uthenga imoto i-BMW or i-Mercedes Benz abantwana bengela school fees ukudla kungekho ekhaya uyabo ungubaba onjani kuyini kwabo ofuze sikuncome bona abantu bake bakhona bake basicabangela khona nje singabantwana bezimbabwe kukhona nje okuyi-1 ayi mina ngaze ngikubone mina hayi amaplazi bathatha bazinikana bodwa bathi lokhu nje okunye ongamaplazi nyana bafaka wona ama-ovedi asidayisela futhi ngenkomo amaplazi ayedayiswa la ngenkomo akulanto abazayenzela abantu besezimbabwe lapho hayi bandla nje ofuze nje siyelivotela awuthi sonke nje singamazimbabwe
Studio 7 salibonani lenjani hayi thina siyaphila lapha ezimbabwe ngithanda ukulethwa mumbono yabona izanu ngabantu abangamakhrukhu abalesimenemene manje kunohlelo lolu abantu abasesouth africa asebephelwe ngama-permit labangalama-passport athi yona ifuna ukubanceda abantu abananzelele khonapho ukuthi lapho azariga khona umnangagwa izanu lapho ezariga khona kubona labo bantu ngoba ngaye ifuna ukubancedisa ngezinto ukungena lezikhulu sokumele babe lamaphepha abavota khona bevotele izanu ngoba yindlela engiyibonayo mina abananzelele khonapho abantu bananzelele sibili ngoba kathesi ukuthi akula ama-registration ayitholakali i-voters roll kodwa bona bathi bona umsebenzi uhamba kule akula nto abayivumayo laba bantu labo ngamamenemene abantu abacorrupt ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 kwezemelika udaba lwesivumelwano sokukhweza isikweleti sikahulumende welemelika okuthiwa yi-debt ceiling sokuze kwavunyelwana ngamalunga amabandla omabili asedale awama-Republicans lama-Democrats kodwa kubikwa kulamanye amalunga amabandla omabili alokho engakavumelani lokusesivumelwano lesi akumelanga ukuthi kufike ngolwesithathu kungela sivumelwano okungathiya ilizwe lemelika lisenkingeni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele i-debt ceiling kuyabe kuhamba njani.
So okwenzakalayo khona manje ukuthi izikwelede ze-America sezifikile kulelo zinga and therefore makuyukuthi kumele baqhubeke bakwazi ukuthi bakwelede izimali kumele uhulumende abavumele. So at the moment sike sakubona lokhu kusenzakala ngesikhathi sika-Obama lapho ama-Republicans athe controla khona i-House of Representatives bekwenza besala ukuthi bakhuphule ukhuphule izinga lesikweletu lezo okwenza ukuthi umkhono womwe America igovernment ihluleke ukubhadala isikweletu zayo and then lokho kuyinto embi kakhulu ngoba kuya affecta istock market kuya affecta umkhonomi wonke kuya affecta labasebenzi njalo ngoba amakhampani amaningi agcina eluza and then le value ama American securities iyayehla esingathi ama bonds ama security bonds ayaluza ivalue and then umnotho omningi uyalahleka so uBiden njengomongameli uthi yena akumelanga ukuthi kufike kuleso stage ngoba all along vele i-debt ceiling kusukela ekuqaleni ibilokhu ikhutshulwa ngoba izikweletu eziyabe sezivele sezisetshenzisiwe so akazwisisi ukuthi why all of a sudden sokumele ukuthi i-America ihluleke ukubhadala izikweletu zayo
abanye njalo ngabathi njengoba kuthiwa amazwe aphansi kwenhlanganiso le okuthiwa yi-BRICS efuna ukuthi kungasetshenziswa idola lemelika ubona ungani kungagcina kubangela na ukuthi idola lemelika liphele amandla njalo lingasetshenziswa umhlaba wonke jikelele njengalokhu kade kusenzakala
mina ngokubona kwami amalunga afana labo BRICS lawa ama reasons abo ukungafuna ukusebenzisa idola ngokubona kwami ukuthi idola liqine kakhulu ivalue yalo mawuli compare lama currencies zabo abawasebenzisayo bona ngingathi njenge South Africa yimember e-BRICS uzobona ukuthi iRand mawulikhangela seliwile compared to idollar so obviously maku ukuthi bayehluleke ukuthi bakhuphule ama currencies zabo ukuthi akwanisi ukwenza na le dollar bazo choose khona lokhu ukuthi ngabe kusetshenziswa a different currency kodwa mina ngokubona kwami idollar uqina kwalo umhlaba wonke jikelele akusinto elula ukuthi bangaphomba ukuthi bavuke nje bethi asisasebenzisa idola ngoba kuzo affect ama currents abo even more njenge rand khona manje selikhangelele ukuthi libamba i-20 rand to idola elinye so you can imagine mabe ngathi asisafuna ukusebenzisa ama US dollars plus futhi mawukhangele amazwe amaningi aboleka izimali ku World Bank la ku IMF and izimali lezo kumele bazibhadale i-interest lokubhadala back izimali lezo kumele bakwenze ngama US dollars
lo ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseVirginia ngapha kweleMelika
thinking, tripping, I'm falling. Tell me I'm nothing. Don't care what they're saying. I'm begging you, darling. Stop losing your clothes. Oh, no more drifting. No more drifting away. Live for me, like I'm a cool. I'm full of gear, I'm my soul. I'm fighting for survival.
Ingoma ezothileyo kaAmanda Black isidubela uhlelo lwamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Ukungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota kungaba sekuphuma egcekeni na. Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti. Abenhlanganiso ezibhuquzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa sebeqalisile ukubhodabhoda ngamafekitali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.